soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu, mhlaka 23 kuMabasa 2021. Usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-donation isiyajabula kakhulu ngokuyatshengisa ukuthi abantu bakobulawayo labangani bakobulawayo labantu beZimbabwe balesifiso sokuthi bebone iThorngrove kwisibhedlela esisebenzayo.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThorngrove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane lezibane zamandla elanga wesola.
Kuyinto elusizi kakhulu nje ukuthi sihlangana ne-Second Republic ezibiza new dispensation isenza izinto ezinje uthi ayesibhedlela ayekwelatshwa udokotela abathi kayelatshwe kodwa isimanga sethathwa njalo sebiselwa ejele.
Iningi lisola indlela okuphethwe ngayo ummeli weHarare West edalele ephalamende uNkosazana Johanna Mamombe osuswe ngodlame esibhedlela seParktown eselatshwa ebuyiselwa ejele. Uhlelo oza Friday namhla sihamba nomculi womdumo oweHouse uBig D Hero ephethe idlalade lakhe lakuqala elinesihloko esithi Ngizophapha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThorngrove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane lezibane zamandla elanga awesola. Lesi isipho samukelwe ngumeya wedolobho leli uMnumzana Solomon Mgoni, obonge kakhulu imuli ezelule izandla zisipha. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Esamukela izipho zezivane lamakhabothi ubulawayo uveze injabulo kanye lokubonisa ukuba izizalwane zedolobho ezisebenza kwamanye amazwe ziyathinteka ngesimo sezibhedlela lomusa okuncedisa abahlaselwe lubhubhano lweCOVID-19 eZimbabwe. Esipha isipho semuli sezivane, uMnumzana Trust Moyo ukhuthaze imuli lemuli ukuba baphathise idolobho ukuze abatholayo bancedise abaswela.
Kwesibe kuzobusisa amalayita fawa ngumntwana owasishiyayo last year uMichelle Ndebele. Simkhumbule ngokuthi sifake amalayita lapha esibhedlela esabantu abagulayo yawazilani Thorngrove indawo abantu abagula kakhulu kodwa kathesi sisiba ngcono ngenxa yezandla esifakwa ngabantu. Siyacela ukuthi abakwanisayo asakheni ubulawayo wethu bantu akulo zasakhela singayekela vele uyafa.
Inhlanganiso yamadodakazi akobulawayo asebenza eUnited Kingdom eRise and Shine Foundation layo iphe amakhabothi ezigulane ezingamachumi amathathu. Oze emkhosini lo emele iRise and Shine eZimbabwe uNkosazana Nobukhosi Mpofu.
Sikhulapha eThorngrove Hospital besizodonate amabedside cupboards, amakhabothi ukuthi iziguli lapha esibhedlela zikwazi ukuthi zigcinele impahla lokudla kwazo eceleni kwazo.
Obona ukuhlanzeka kwedolobho lakobulawayo uMnumzana Charles Malaba uveza injabulo yokuthola lesi sipho.
I-donation isiyajabula kakhulu ngokuyatshengisa ukuthi abantu bakobulawayo labangani bakobulawayo labantu beZimbabwe balesifiso sokuthi bebone iThorngrove kwisibhedlela esisebenzayo.
Umsekeni kameya wedolobho lakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ubonge imuli eziphileyo.
Lokho yazi kuyajabulisa kakhulu, sinje sisela amazwi ukuthi imuli lezi singazibonga sithini. Sithu uNkulunkulu kababo sisesibili abapha amandla.
Umeya uSolomon Mguni ubonge isipho lesi kodwa wakhala ngokuguga kwempahla esetshenziswa endlini yokuphekela ukudla naleyo ewatshela okusetshenziswa izigulane esibhedlela lesi.
Sikhale singathi silungi laundry le kitchen uzananzela ukuthi lenxa sesiqedile imisebenzi eminingi kumele kufike baphekelwe kodwa-ke impahla ephakathi laphana kwekhiji lempahla ephakathi kulaundry indawo yokuwatshelwa kwempahla sesigulane simdala kakhulu kumele nxa ukuthi bakhona abasafuna ukuncedisa esibhedlela seStonecroft bakhangele zona izindawo zombili.
Lisiyatshona ilanga la izolo ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba besekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amane lantathu 43,728 ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eyevaccine okwesibili kuthi abahlabe okwakuqala sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 308,017. Asebethe bahlolwa bafumana belegciwane le-COVID-19 baphose bafike inkulungwane ezingamashumi amane 38,018 kwasila abazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu 35,073 kwabhubha abedlula inkulungwane elengxenye 1,555. Lamhlanje ikhansi ledolobho lakoBulawayo ibike ukuba idolobho linezigulane ezingamashumi amabili ezilitshumi zilaliswe eThorncroft Hospital kuthi ezinye ezilitshumi zise-Elangeni Center. Ngimela iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulendiza mchina yebutho le-Air Force of Zimbabwe yohlobo lo-helicopter ewele phezu kwenye indlu namhla esigabeni seHuruku emangweni weMashonaland East yabulala abantu abane. Ibutho lithi i-helicopter le isuke egcekeni leManyame Air Base yasitshayeka endlini le yahle yalumatha umlilo. Kwafa abatshayeli bayo ababili lomanjinela kanye lomntwana, kulimale owesifazana lomunye njalo umntwana. Bagijinyiselwa esibhedlela seParirenyathwa eHarare. Kukhanya bekulomunye obelolongwa kulihelicopter. Ingozi le yenzakale emini yantambama. Umholi webutho le-Air Force, uCommander Air Marshal Elson Moyo, wethule umbiko ekhalela izihlobo zababhubhileyo. Uthe basadingisisa imbangela yalingozi.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Abe MTC Alliance ingcwethi ezicobongula izombusazwe, abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye lozulu jikelele basola indlela okuphathwe ngayo ummeli weHarare West edalele ePhalamende, uNkosazana Joanna Mamombe, osuswe ngudlame esibhedlela seParktown ephakathi kokwelatshwa wabuyiselwa ejele lapho abekhona. Lokhu kwenzakalela nxa udokotela wakhe exwayise ukuba uMamombe udinga usizo lokwelatshwa olungcwethi. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
UMamombe ubikwa esuswe ngaphandle kwemvumo yakhe labodokotela ngabacatshangelwa ukuba balondoloza izibotshwa emajele labasebenza ensitha, okuvezwe ngumfanekiso wevidiyo ephume ebulenjini kodwa engaziwa ukuthi ithethwe ngubani ngesikhathi kusenzakala lokho, etshengisa laba bantu bengena lapho bekuselatshelwa khona uNkosazana Mamombe ukuzamthatha yena esala esithi akayindawo. Kodwa okungamncedanga ngalutho bahamba laye. Umsekeli wesikhulumeli se-MGC Alliance, umnumzana Clifford Hlatshwayo, uthi kuyadanisa okwenzakeleyo.
It's heartless, cruel and not necessary. Why?
Lulunya olukhulu njalo kungamelanga kwenzakale lokho okwenzakalayo. Kungani umuntu esalela ukwelatshwa emuntwini ongezwa kuhle? Yibufakazi bokuba abezanu PF yibo abatshela abezomvikela laba okokwenza. Leli bandla yilo eselisebenzisa inhlangothi zikahulumende ngendlela engayisiyo.
Not for the people.
Kodwa isikhulumeli ebandleni lezanu PF umnumzana Simon Kayamoyo ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi ibandla lakhe lohulumende kabalani lokwenzakeleyo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi lesi sehlakalo siveza ucuku lwabantu abathethe uMamombe, yena kusobala ukuthi kumele athole uncedo lokwelatshwa.
Kuyinto elusizi kakhulu nje ukuthi sihlangana le Second Republic ezibiza new dispensation isenza izinto ezinje. Uthiwe aye esibhedlela ayekwelatshwa, udokotela abathi kayelatshwe, kodwa isimanga sethathwa njalo sebiselwa ejele. Kuzwisa usizi nxa sikhangele idemokrasi yethu
Uthi kodwa akamangaliswa yilokho okwenzakala kuMamombe ngoba kungaqali namhla vele.
Into ehlangana labo Johanna Mamombe akuqalisi lokhu sikubone kusenziwa la ku lookout masuku. I-High Court isithe kaphume ejele ngoba ngelacala kodwa ibandla elihilo elivusa elizanu la khulela amakhoti ethu la yenelisa ukumpisela njalo ejele waze waya wabhubha umasuku.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndaniso Mpande laye uyakusola lokho okwenziwe kuJohanna ohluthunwe esibhedlela ephakathi kokwelatshwa.
Lesi ngesinye isandla sokuhlukumeza la amantombazana asazi ukuthi abantu laba bahlukunyezelwani kangaka bengavele beyenze khonokho abavele befuna ukukwenza kuhle kube kanye.
Umnumzana Tshenesani Ntungakwa ocubungula ngendaba zombusazwe laye upha umbono wakhe kulolu daba.
Liqiniso njalo ukuthi okwakathesa ukusebenzisa umthetho sokuthenjwe kakhulu ngukhulumende wezanu-PF ukuthi ma kusetshenziswa umthetho umuntu ma esejeziswa uyavalelwa sekuyikusebenzisa umthetho kakhulumende wezanu ukuhlukuluza umfundo. Ngoba umthetho uthatha isikhathi ukuthi umuntu azivikele ethole amagqwetha kuyokhulunywa lakho kuthatha isikhathi.
Isikhulumeli sabohlangothi lwabagcina izibotshwa olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services usuperintendent Mayor Kanyezi ongathandanga ukuthathwa amazwi utshele iStudio 7 ukuba bephakathi kokucubungula lolu daba. UMamombe ubikwa esiwe esibhedlela ngemva kokuba eveze ukuba akezwa kuhle esiswini lapho ethekelelwe iziphathamandla ze-MDC Alliance ezigoqela unkosazana Maureen Kademaunga obona ngenhlelo zenhlalakahle kaZulu. Unkosazana Johanna Mamombe lo Cecilia Chimbiri bavalelwe besetheswa umlandu ngokungalondolozi iziqondiso ze-COVID-19 ngemva kokuba benze umhlangano lentatheli zindaba phandle kwemithethwandaba kamantshi eHarare bekhonona ngokuthi bafuna kukhululwe esinye seziphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo uMakomborero Aruzivishe. Mhlaka 25 Mbimbitho uMahluli uJustice Dawanda Chitapi walile ukubatholisa ithuba lokuthi bahlawulele imali yesibambiso yebail ukuthi icala labo lithoniswe bevela emizini yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingubevis Gama.
Isiphathamandla sekolitsheni le-University of Zimbabwe sithi unkosikazi Grace Mugabe wayengaziwa ukuba ufunda ekolitsheni leli ngesikhathi enikwa isicoco se-PhD ngomnyaka ka-2014. Udokotela Wotshi Ruparanganda uthi wamangalisa abaningi e-UZ ukuzwa ukuthi unkosikazi Mugabe uthola isicoco lesi okukhanya ukuthi wasithola ngendlela engaqondanga. Iphephandaba le-The Herald libika ukuba uRuparanganda utshele umthethwandaba ukuthi kusobala ukuba unkosikazi Mugabe kazange yaqhube izifundo zakhe njengezinye izifundi ezinjengonkosazana Thokozani Khuphe abaziviza kudale elihlolisisa okujulileyo okulotshwa ngabenza iPhD bengakanikwa izicoco. Uthi usikhwiqa mfundo Levi Nyagura osesuswa esikhundleni sika Vice Chancellor wazenzela santando ngezifundo zikankosikazi Mugabe okukhanya ukuba wayekhangelwa mngane wakhe loba iPhD thesis. UMnumzana Ruparanganda uthi bonke abantu abathola izicoco zePhD bakhangelwa nguye labanye bakhe hathi abangane bakaMnumzana Nyagura. Uthi konke lokho kwenzelwa ukuthi kungabi lomuntu olemfundo ephansi enjengostandard 6 ongena kuzifundo zabenza amaPhDs. Basenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lonkosikazi Mugabe lamagqwetha akhe ngoba bebengaphendule omakhalekhukhwini babo. Ingcweti ezicubungula okuphathelane lamalungelo ezisebenzi zithi kufanele uhulumende alungisise udaba lwababalisi ngokubengezelela iholo njengalokho akwenzayo kwabebutho lamapholisa ukwenzela ukuthi izinga lemfundo lingehli elizweni. Idale lekhabhinethi lisanda ukunquma ukuthi ababalisi abangayi emsebenzini abasoze bathole iholo okusolwe kakhulu zinhlanganiso ezilwela amalungelo amatitshala ezithi zizamangalela uhulumende emthethwandaba ngoba azenelisi ukuya emsebenzini ngenxa yeholo eliphansi. Phambilini kwalokhu, uhulumende wathi usadingisisa indlela zokuthi ababalisi besuthiseke ngeholo kanye lendlela abasebenza ngayo. Ngakwelinye icele, iningi labazali liyakhonona ngokuthi imbadalo yama-school fees ilokhu ikhuphuka kodwa abantwana bengafundi ezikolo ngoba ababalisi bengekho nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxe nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula iziphathelane lezisebenzi njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions esigabeni sangempumalanga yelizwe. Kandena uhulumende ulayo yini imali leyi? Siyabona lokuthi imbadalo yama school fees lokhu ikhwela ngapha labantwana bengafundi.
Imali uhulumende asezathilayo ulayo ngoba why sitho njalo wanazela uhulumende imali ebhadala ngapha students. Kulenke abachazi. Hayi ngoku abani imali engcono ezifika ngapha kuma bonzani imali engcono futhi besebenzana lebhasi. Kona kubona ukuthi uhulumende imali xa kufanele imali ulayo kayidiyane lama fees. Kona ukuthi abakhethe ngokunye ukuthi usikhalisa usikhazolisa ubona lukhona. Sona uhulumende imali kazama ukuyidinga ukuthi ancedisa odithi. Yikho mina nxa ingafikanga kuma-demand abo. Kabanye fanti sayebeikansa ngabanye ngesikhathi ngesikhathi kwenzeka zokuthi bazwisisane kulokuthi isidangela zizelo kune kweshesini yinto ezasibeselibona ukathela.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi ecubungula iziphathelane lezisebenzi njalo engumgcini sihlalo weZimbabwe Congress of Trade Unions esigabeni sangempumalanga yelizwe. Sixoxela ekobulawayo. Abasebenza ezindlini zokudlela lemahoteleni eZimbabwe lakwele South Africa abaphiwa imali yokunika abantu ukudla okuthiwa ngesilungu ngama-tips bathi bathwele nzima ngesikhathi kumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. UGift Dube uxoxa nomunye wabo, umnumzana Thabo Ndlovu.
Isituation yakhona ayisamanga kahle ngendaba lezi ze-corona. Le misebenzi yakhona abantu sebengasabuyi lapha e-shop, so kune-problem yokuthi sebe-order behlele ezindlini and then thina sakwazi ukuthi sithole imali. Imali sithola yilabo abantu abahamba beyo-deliver in ukudla kwakhona. Thina sakwazi ukuthi sithole imali ngokwethu ngoba thina siyabayenzela yonke into, kukanti imali leyo bekumele ibinikezwa thina kodwa sinikezwa laba abadelivery. Thina umsebenzi wethu soyokubanikeza kuphela. So kusuka kunjani usihlukumeze nathi lapha epokethi.
Yes, I want to uweta vele udla ngemali yamatik.
Ah, compared to kudala because besihleli sinjani, besihleli sibhizi. Ngoba abantu nje bahlele bengene, even nathi nama off days versus kuna ama off days maybe at least angu 2 ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukuthi sispend imali yethu ngoba benjani kumele nawe mawuyenza imali one uyoyispend and then uthengele abantwana uthumele ekhaya into ezinjalo. Kodwa manje sokumele at least uhlale ukuphi uzama ukuhlala lapho emsebenzini ngoba njani endlini uzoyenzani ungenalo
ngelanga elihle sibili kade uzuza amaranda amanye
kangaka ngelanga ngisho usually yi-weekend. And then Friday, Saturday, or on a Sunday, and then besinakho ukuthi sibambe over 500. Kodwa manje sokunzima ukuthi 200 ufike kiyo. Kuya ngenhlanhla yomuntu sometimes. Kodwa last bekungayi ngenhlanhla. Vele ukukwazi ukuthi okay, ngingenile and then 500 nginakho ukuthi ngiyenze. Le akusingi yethu impilo le esiyiphilayo. So ukuthi njani siseva like uphefumule kahle kahle hayi ukuthi unjani ukwazi ukuthi uphile angithi kunokuphila uyazi ukuthi mawuphila uyazi ukuthi okay nginani yonke empilo enjani ikahle kodwa lokho esikwenzayo ikuphefumule.
Umnumzana Thabo Ndlovu usebenza endlini yokudlela i-restaurant ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHillbrook kwele South Africa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana e-Facebook ukukhasi le VOA Ndebele. Uhlelo woza Friday namhla sihamba lomculi womdumo owe House uBig D Hero ephethe idlalade lakhe lakuqala elile sihloko esithi Nzophapha. UBig udabuka ePlumtree kodwa usebenzela kwele South Africa.
Big D Hero from zero to hero. He do like his viral. Take care of to you. Hero in the narrow.
Leli lidlalate lika Big D Hero elakuqala njalo lilengoma ezilichumi lasithupha. Nansi linsizwa yakwethu.
Sanibonani ke balandeli. Owokuqala ukuzehlisa nangenhlonipho. Big D Hero yilo ke igama lomculo ke lelo. And then igama lokuzalwa ngibizwa ngo Big Boy. Lapho engiphuma khona ngibuya ePlumtree esigabeni saseMalalume.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela yona eyisihloko sedlalade ethi Nzophapha. Ukuhlupheka kwami, njabulo, ifoni yomjolo kanye lale ethi Nyusi Volume. Ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Umculo wethu uyatholakala endaweni ezihlukene ku-YouTube, uyatholakala ku-iTunes, uyatholakala ke khona lapho ungena ngokuthi Big D Hero. Then abaye befuna-ke ukuthenga lo mculo noma ukusupporta, inombolo abasibamba kizo yilezi ezithi 0658583307 or 0658583307 yizinombolo yabangasibamba kuzo ke lezi ilizwe esiphila kulo manje esiphila sila eSouth Africa yikho lapho esitholakala khona.
Asambe kuyali vhe.
Iwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalandeli ngadlulisa ukubonga kakhulu. Yiwo amagama engashiya kubalandeli engidlulisa ukubonga kakhulu ngoba yibo abasinikeza amadlabuzane ukuthi siyale siya phambili. Basiqinisa kakhulu abalandeli, siyala besisapota kanjalo. Ngithi ngiyabonga.
Uphuma ke enkundleni uBigidi Hero ngale
ukuthi ngisazodlula kulo mhlaba simana zethu inyembezi zami simana zethu simathosi ena mantabana ukuthi ngisazodlula kulo mhlaba simana zethu inyembezi zami simana zethu simathosi
lo Gabiki D Hero iphethe idlalade lakhe lakuqala elomculo we The House elesihloko esithi Nzopha. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Isibhedlela seCouncil yakoBulawayo iseDon Grove sithole isipho samakhabothi okugcinela impahla yezigulane nezivani zamandla elanga wesola. Iningi lisola indlela okuphathwe ngayo ummeli weHarare West edalela ePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe osuswe ngodlame esibhedlela seParktown eseLatshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olivalelisayo ngusithandekile Mhlangano.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.